Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwaka zomuhle, namhlanje kungolwesine mhlaka 17 Ncwabakazi 2023. Igama lami ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Amalunga ebandla le-TRIPC ngamachumi amane 40 abotshwe ehamba ngezimota ekhankasela ukhetho eGlenview ngolwesibili amiswe emthethwandaba namuhla. Abezanu PF bathi ibandla le-TRIPC lesaba ukunqotshwa kukhetho yikho selijona imithethwandaba njalo likhonona ngeZimbabwe Electoral Commission, amapholisa kanye lezinye inhlangothi zikahulumente. Ibandla le-TRIPC lona lithukuthele phezu kwamazwi kasikomishi wamapholisa umnumzana Godwin Matanga, yena othi ilunga laleli bandla uTinashe Chitsunge wagxotshwa yimota hatshi ukuthi wagongodwa ngabasekeli bezanu PF. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abebandla le-TRIPC aba ngamachumi amane 40 abagoqela oncintisa edinga ukuba ngumeli we-Glenview South edalele parlamente ababotshwe ngolwesibili behamba ngezimota bekhankasela ukhetho oluza kwenziwa ngeviki ezayo eHarare bamiswe enkantolo namuhla. Umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba.
Abe-CCC laba babotshwe ngolwesibili ngemva kokuphatheka kuhlelo olwekharali olokutshayela izimota zabo besuka emavinkilini awemachiphisa emzini we-Highfields besiya emzini we-Glenview. Amapholisa athi ananzelela ukuba lolu hlelo olwekharali beluphambana nemithetho yelizwe kungakho belumisile, kodwa abe-CCC baqhubeka bebhoda ngezimota lezi baze bagcina bebabopha. Igqwetha elimela abantu laba umnumzana Kutsai Katsere uchasisele umhlangano lentatha lezindaba ukuba betheswa macala bani.
Disorderly conduct,
betheswa icala lokuphambanisa ukuthula, betheswa njalo icala lokwehluleka utshela amapholisa ngomhlangano wabo. UGrant Moore Hakata betheswa icala lokwehluleka utshela amapholisa ngomhlangano wokubhodabhoda ngezimota.
UKatsere uqhubeke esithi ababotshiweyo bancitshwe ukudla namanzi okugeza okwamalanga amabili. Amapholisa athi alobufakazi ngoba abantu laba babotshelwa endaweni lapho abenzela khona icala. Kulabantu abafuna ukufakaza ngodaba lolu njalo bathi kukhona abakuthola endaweni lezi okuveza ukuba benza icala. Kusenjalo, ibandla le-CCC namhlanje belisemthethwandaba waphezulu e-High Court ngemva kokukhweza udaba lwabo lokuthi idale libambe ngamandla abekomishini ebona ngezokhetho e-ezek ukuthi banike ugwalo loluhlu lwamagama abalelungelo lokuvota ele-voters roll. Umsekeli wesikhulumeli sebandlaleli umnumzana Gift Osalo Siziba utshele intatheli zindaba ukuba i-ezek ithi izabapha i-voters roll mdaka 19 ngomgcibelo.
Bafake isinqumo under othi ukubana bazasinika i-voters roll mhlaka 19 ukwenzela ukuthi sibe layo ibe verified lama-polling stations sesibe siwazi ukubana wonke umuntu ebekwazi lapho avotela khona njalo kungabi nesithothi esenzakalayo.
Ngokolunye udaba, umongameli Emmerson Mnangagwa usukume izolo ntambama esiya kwele-Angola emhlanganweni womanyano wamazwe angezansi wezekazi we-Afrika owe-SADC Summit eleZimbabwe likhangelelwe ukuthola isikhundla somsekeli kamgcinisihlalo we-SADC ozaba ngumsekeli welizwe le-Angola lona elizaba lomgcinisihlalo we-SADC. Lokhu kusolwa ngabaningi abathi kuza kwenza i-SADC ehluleke ukwenza umsebenzi wayo ngemfanelo ikakhulu ekukhangeleni ukhetho lweZimbabwe oluqhutshwa ngeviki ezayo. Kodwa oncintisa imele izanu PF emzilikazi Mpophoma kobulawayo umnumzana Admire Maskati uthi Vaya la mgila inyatilo leli.
Kuyindo emse ngenxa yokuthi iZimbabwe ililunga leSADC. Ilemvumo njalo ilakho konke okuyifaneleyo ukuthi ithathe isikhundla kusigaba seSADC.
Ngimele iThuthu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Abebandla lezano PF namuhla basole ibandla eliphikisayo ele-CCC besithi liyaqhaqhazela ngokwesaba ukunqontsha kukhetho. Yikho nje selikhweza amacala angapheliyo okukhonona ngokhetho lolu emithethwandaba. Lisola njalo ikhomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission, amapholisa kanye layo imithethwandaba. UTobias Mudzingwa uyalandisa.
Ekhuluma lentatheli izindaba namuhla esigodlweni sebandla lakhe eHarare, isikhulumeli seZANU PF umnumzana Christopher Mtswangwa uthe abalungiselelanga lolukhetho ngokuhlelekileyo abe-CCC yikho sebesola inhlangothi zikahulumende ezibona ngokuqhutshwa kokhetho ezifana leZimbabwe Electoral Commission, abeZimbabwe Republic Police, iZBC kanye lezinye.
They are now much more interested in challenging
indaba sibili ukuthi izeke la mapolisa lezinye inhlanganiso zikahulumende baqhuba kuhle umsebenzi wabo, kodwa laba sebesesaba ukunqotshwa. Njengebandla sithi abatshali nenhlanganiso lezi benqotshelwa kuhle bethule.
Kodwa wabona ngezokhetho kubandla le-CCC, unkosikazi Ellen Shiriedenga uthi abasoze begoqe izandla beyekela lezi nhlangothi zizenzela umathanda.
Thina siyabe sifuna ukubona ukuthi inhlanganiso lezi ezisebenzela umphakathi zisebenza ngemfanelo njalo ngalokho okuhlelwe kukumthetho yethu yelizwe.
Ocubungula indaba zombusazwe esebenza lenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute, umnumzana Bekezela Gumbo, uyakusekela okuchiwo ngunkosikazi Shiriedenga.
Vele indlela abaoperator ngayo babamba ama institution angu-4 aqakathekileyo. Babamba amakhodi, bebambe iParliament, bebambe izekhi yona leyo, bese bebamba abachuphi bendaba.
Kodwa enye ingcwethi ecubungula ezombusazwe izimele, umnumzana Elton Ziki, uthi bakhala amanga abe-CCC.
Lokho esikuzwayo ukuthi i-CCC lokho ikhomba iminwe, isithi ZBC, iZRP, kumbeni iZEC, hatshi, ifanti i-CCC ifanti izikhangele yona ngokwayo.
Igqwetha likamnumzana Sevia Kasukwere, ovinjwe ukuncintisa esikhundleni sikamongameli welizwe njalo ecubungula ezombusazwe, unkosikazi Jacqueline Sande, uthi ukhetho oluzayo lihlazo ngoba inhlanganiso ezibona ngokhetho elizweni zisekela ibandla leZANU PF.
IZANU layo ukuthi ziphume ikhuluma into enjalo kutsho ukuthi bona babona ukuthi abantu laba ngababo. Okutshengisa kakhulu ukuthi ukhetho oluzakwenzakala namhla ka-23 August asilo ukhetho olufaneleyo, asilo ukhetho esingalithi lona lu-free and fair.
I-Studio 7 kayenelisanga ukukhuluma labe-ZEC ngoba bebengasabeli omakhalekhukhwini wabo. Kodwa bekhuluma izolo lenhlanganiso ezizohlola ukhetho lwakuleli, i-ZEC kanye lamapholisa batshela lezi nhlanganiso ukuthi bayenza konke okusemthethweni ukuze ukhetho luqhutshwe kuhle. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Topias Mudzingwa.
Ibandla eliphi uxolo ibandla eliphikisayo ele-CCC seliveze ukuthukuthela okukhulu phezu kwamazwi ethulwe ngusikomishi wamapholisa umnumzana Gordon Matanga. Yena utshele inhloli zokhetho ezivela phandle kwelizwe izolo ukuthi umsekeli we-CCC uTinashe Chitsunge obikwa wakongodwa ngamalunga ezanu PF Glenview kumavika sanda kwedlula wagxotshwa yimota. Nanka amazwi kaMatanga.
On 3 August 2023, we received a case of public violence in Glenview, that is here in Harare, in which a life was unfortunately lost. The deceased, Tinashe Edson Chitsunge, aged 44, was run over by a truck in the course of politically motivated skirmishes. It is important to note that we have since arrested a total of 15 suspects in connection with this case, and all of them are being charged with public violence.
lawo ngamazwi kasikomishi wamapholisa umnumzana Godwin Matanga. Umsekeli wesikhulumeli se-TCC umnumzana Felix Magalela Mafaspanda usole kakhulu amazwi kaMatanga esithi uChitsunge wabulawa yiZANU PF.
Kuyadamisa, kuzwisa ubuhlungu, kuyahlukumeza umoya lengqondo ukuthi amapholisa sebehavior njengamapholisa kaSmith. Uhulumende weZANU PF wenza khona ukuhiyana okwakusenziwa nguSmith, ukuthi uSmith wayegongoda abantu esebenza amapholisa ephinde esebenzise ama-courts lamasoja. Yikho ke namhlanje uma ebesithi uChitsunge wabulawa yimota, khona kulobufakazi, kulama video, kulabantu ababebe lobhova, siyabazi labantu bakhona. Hayi, sithi sizafika isikhathi lapho laba bantu abazaba accountable, ngoba abanye lokho bebehave njengabantu ababe senza igugura hundi. Namhlanje emaNdebeleni le Midlands sithwele nzima, silabatwana, silababozi bazali, abantu abalazithupha bagongodwa njengakhona okwenziwa ngamapholisa labantu beZANU PF. Kungenani abantu sebephiwe isikhathi esithi ikesha, ichance yokuthi uma befuna ukulungisa ububhinya lobugovu lobo benziwa izanu, ababuye baze kwichiza ngamavoti abo mhla ka 23 August 2023, ngoba lwana ujaha kasoze fele ize njengegundwana. Abantu abatshengise ukuzonda kwabo, bahle bakhuphe ingcekeza yonke okuthiwa ngumbuso weZANU PF.
Simzwile njalo uMatanga esithi yebo kulodlakela lapha lalaphaya, kodwa uthe izehlakalo lezo zinlutshwana kakhulu okokuthi kazisoze ziphazamise ukuqhutshwa kokhetho ngemfanelo.
Uma kusifa abantu ukhuluma ufuna impi, ufuna igugura hundi, ngoba vele bona abalandaba, ngoba babulala over 20,000 abantu besintwini ngegugura hundi. So uma kusifa abantu 2-3 bona babona ngani ngamakhaza, hayi sibuhlungu, abantu bazaphindisa ngevoti.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-TCC. Ibandla le-Citizens Coalition for Change, i-TCC, elikhweze izolo udaba lokuvota kwabakubutho lamapholisa emthethwandaba, lithi kalisoze lamukele impumela yokhetho lwabavote ezinkambeni ngoba ukhetho lweposo lolu kaluqhutshwanga ngemfanelo. Ibandla leli lithi ikomishini yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission yephule umthetho ngokuqhuba ukhetho lwe-postal voting lolu ezinkambeni njalo lokudinga amaphepha okuvota ingazisanga abancintisa kulolu khetho. Umgcinisihlalo we-ZEC unkosikazi Priscilla Chigumba utshele intathelizindaba izolo eHarare ukuthi kuliqiniso ukubana sebevota ezinkambeni labo abazahanjiswa endaweni ezitshiyeneyo ngeviki ezayo kuqhutshwa ukhetho. Uthe amabandla wonke kawavunyelwa ukuhlola ukhetho lolu ezinkambeni zamapholisa lamasotsha, kodwa i-TCC yona ikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ithi konke lokhu ikwephula umthetho. Ithi ibandla elibusayo lesaba ukuba amapholisa alakho ukuvotela amabandla aphikisayo njengalokho kwenzakala ngo-2018 eHarare lapho avotela khona umnumzana Tendai Biti owayekumanyano we-MDC Alliance owanqoba umnumzana Teresi Mokupe owebandla leZANU PF. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxelo nkosazana Nonhlanhla Mlotshwa okubandla le-TCC endawonye lomnumzana Joseph Chuma okudale leZANU PF Central Committee. Unkosazana Mlotshwa usungula lingxoxo.
Nxa uthwinto ngethu siyo kabasekele election lesi observe kabasekele sibe lama polling agents khona lapho ngenxa ukuthi sebake bakunanzelela ukuthi ubithi wake wawina kuthi ukuthi bona sebe kugwema ngokuthi bayenze i command voting akwenzi babuthi ube ngumdlali wegame uphinde ube ngu referee futhi akube lamanye ama referees that are outside ZANU PF. Let people vote. Kube lama independent people who are going to be looking at that vote. We need that. It's very important.
Kona poke kolite iko nganu ya tupa. Ukanya zani, pati o referee is ZANU PF, o referee is VEC.
I feel kini so kutama police aboge ngabe ZANU PF. They're supposed to be apolitical. Although si wazi mkito kutu na aguna velu mtu ongaba apolitical. Whether un police, whether un social ube, un fundis ube, wen ulako alako ili kuzina kaza wakwazu na hai, mina mfuru hamba ni sango tulonu. So, akula tempo, ngana nabana, wabenda lukana bakwense, vena ukila kusenzu wa njalo mnyaka yonke, akula ze kutinche, mavota njalo vele. Li nama poli ngati nzeno, akona avinye, nama observers, akona avinye, sikazi ngele nama poli stations, wonke lao, ate kwa lala, all over the country, si ngele msienzi, election yetu, nga omunye, senyotiwe, afume kuhle modestly, so that at the end of the day, sile sifake iZimbabwe phambili asifake zamapolisi phambili. We must learn ukuthi na mina lawe sakhelene sinini akumelanga ukuthi kona siphoqiswe yiloko okwenzakalayo okuzenzela mhla ka 23 after mhla ka 23 kumele sihlale ku City Club kumele sihlale kubo bani bani sibe sonke ndawonye sibe yini
siyakuzwa
indlela kumele sibambe ayo into le
siyakuzwa kolithi ngakusenzakala konke lokhu mamlojwa pocketo luza kuqhutshwa njani.
Mina ngibona ngani ukholiji address I issue wrong. The issue is akusikuthi nasithi amapolisa ngawezano hachi asichongo njalo sithi amapolisa kawavote ama EU observers lamanye ama observers accreditiweyo ekhona lamapolling agents ethu yazisiwe esikwalayo kuphela ukuthi ZANU ibe iplayer iphinde ibe ngu referee emachine le esifuna kuyidlala ongathesi nxa ama election service wesemenye zelo kuthi ukuthi ubaba Nelson Chamisa is a candidate in this election kuthi ukuthi ubaba Mnangagwa is a candidate in this election so akumelanga abe umphathi ntambo yena abe engu candidate election asali sibili bantu bakithi igolide sakhelene sihlala sonke asikwali lokho kodwa sithi ukuthi in order for the elections to be free and fair akuyenza ukuthi ube ngumdlali uphinde ube ngu referee at the same time obviously impemba ngekuzithayele wena ngali senze into wrong kubi ukuthi amapolisa enziswe i-command voting abavote kusemtandweni yabo abakufunayo anjo i-vote liyilungelo lakho i-vote liyisecret yakho kanti abakhulu bamapolisa bafunani ekuvoteni kwama-subordinates abo bebayenze si-command voting yikho kuphela esikhuluma against we are just saying you cannot be a player and a referee at the same time
kuba kulapho golide
umamlojo ayisiko vele konoko thina njengeZANU PF asiko kwabala as votees, that is the player. As votees, get us as thinking doubt is over. That is the mayor who want to go to show him a person of a Tola Ama Votabanga, who pay the woman and the Melele in Pumela, a Panama. I'll see that as second down as far as the Kalabra, if the Maposin and Campbell, would be in Zenjani at the same one, I live as I'm to the Faraday, you have been for months ago, and this is until skins. So, what is the Maposin? So, this is the president of Lago. Sifuma wazi kwa nipa bako wenze njani kono kana kona ngale. Kumbenga kwa inzeki, asini inzeki, sifuma wazi inzeki kwa wenze njani kona ngale kwa ngoma lati njani. Sifana na laani mama. Asia mpe batila la. Tilaba zimelelo uudali mkutu la. Pasila wopita lovu. Labo konjira estete. Labo sifuru uko zenye ntero kwa sozi wani mama.
Mamlot.
Ae la melo uti na yuguta yuko lite nyambona uguti yena he is playing to the color. He knows what they are expecting a win from e-command voting liaba ito lai kubi nxa kade bekubona ukuthi into embi bekumele ngabahlaba umkhosi njengathi ukuthi nansi zekhi isiyakwenza si election ama stakeholders wonke ngekho present kuthi ukuthi they tend to benefit from whatever is happening emapoliseni that's why bengakahlaba ukuhlaba umkhosi ngasihlatshisa umkhosi ukuthi we feel ama observers kumele abe khona ama polling agents ethu kumele abe khona ama ballots siwabona ukuthi iqede ukuvota yonke into ihamba ngendlela njengoba i-election ihamba ngendlela uqinisile sibili ugolide uPeter Ndlovu wabuNelson Chamisa silaye useredi ukuyahlohla enguqunileyo
uNkosazana Nonhlanhla Mlotshwa ngoyibandla le-Triple C. Ubexoxa indawo enye lelunga lezanu PF umnumzana Joseph Chuma. Amalunga amabandla ezombusazwe achiyeneyo akhangasela ukuba ngamalunga edale lephalamende emela inkulumane abe lengxoxompikiswano lapho athole ithuba lokuveza afisa ukukwenzela uZulu engakhethwa ngeviki ezayo. Ubathabile Masuku uyalandisa.
Inkokheli zamabandla ezombusazwe ehlukeneyo zihlangene lezakhamizi zenkulumane kobulawayo zikhuthaza uZulu ngokuqakatheka kokuphatheka kukhetho lolu ngokuvota. Okukodwa okuvele kulabo abafisa ukumela lumuzi edale lephalamende yikuba bonke bathembisa ukuthi bengavotelwa banqobe kulolu khetho bazaletha inguquko bathuthukise ilokitshi leli njalo bamele uZulu ngendlela emqotho. Umnumzana Desire Moyo oncintisa emele ibandla le-Citizens Coalition for Change, i-CCC, ukhuthaza abahlali benkulumane ukuba basukume ngelanga lokhetho bayevotela inkokheli ezabamela ngokugcweleyo.
Ngilifisela ukuthula, ngilifisela ukubambana, asihlaleni sazi ukubana ilanga lokuvota ngomhlaka 23 August, njalo aftayo sivotele nini inguquko, sivotele nini i-CCC elabakhokheli abaqotho abazadinga ukuletha utshintsho kithi sonke.
Unkosikazi Nompilo Bhebhe ofisa ukuvotelwa oyebandla leZimbabwe African National Congress uthi ulesifiso sokuthi angene ukuze lengezwe inani labesifazane edale lephalamende.
Since I'm the only candidate ongumama obe ekhona engukhangelelayo ukuthi let's advocate for omama ukuthi sibe lezivini zokuma kupolitics.
Umnumzana Andrew Ndlovu omele ibandla lezaphu laye odinga ukumela lesi sigaba ephalamende uthi bazimisele ukuthi balandele umthetho sikhathi sonke.
Come 23 August kumele ngingene ngimele ephalamende, ngimele abantu benkulumane constituency, ngikhangela ukudefenda iconstitution yelizwe okuyiyo abayivotela ngereferendum.
Umnumzana Freedom Murechu inkokheli yabatsha kobulawayo ekubandla lezanu PF njalo emele ibandla leli kukhetho lelunga ledale lephalamende uthembisa inguquko enkulumane nxa izakhamuzi zingabakhetha ukuba ngabameli babo.
Ubulawayo omuhle athi simaze ngobulawayo omuhle setshintshe waba ngokunye, kumele sisebenze ndawonye, imigwaqo ifile, akulamanzi, amanzi ayahamba, ama-parks abantwana abasebenzayo zokudlalela, amasiwa igeleza everywhere.
Unkosikazi Hilda Banda, umhlali wenkulumane, ukhuluma ngokwelatshwa akuthole mahala lamhla phansi kohlelo lwezakhamuzi oluqhutshwa lelunga lezanu PF elincintisa lifuna ukumela inkulumane.
Bengingazi ukuthi kulohlelo ngahlangana la, kodwa into abangenzele yona bengingayicabangeli. Ngiyagula ngila, amaphilisi ngiyaswela, ngila mali yokuthenga wona amaphilisi okufanele ansize, kodwa namhla ngisengawatholi.
Inhlanganiso eyezakhamuzi eyebulawayo Progressive Residents Association ndawonye le-Election Resource Center zihlanganise izakhamuzi zenkulumane ndawonye lenkokheli ezifisa ukubamela edale lephalamende. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Amalunga abancintisa kukhetho lokudinga umeli webulilima edale lephalamende baya phambili ngemikhankaso yabo bethembisa uZulu wePlumtree inhlelo zentuthuko. Omunye wabo ngunkosikazi Bekezela Maplanka omela ibandla le-CCC.
Ibulilima constituency from 1980 Isaac Ibele candidate engumama. Mina ngingumama wokuqala okuma ebulilima ngimelela isigaba sakithi sebulilima. Njengoba kunjalo nje kunengi lesikhangelane lakho ukuthi sikulungise ku-constituency yebulilima. Okokuqala ngizakhuluma ngemigwaqo. Imigwaqo vele kayihambeki. Sileyo mgwaqo osuka ePlumtree siya kondulwane kawuhambeki, imota zihamba nzima. Silo mgwaqo osuka ePlumtree via Dombodema usiya eHingwe kawuhambeki, imota zihamba nzima. Ama-bridge afile, imota zichapha nzima. Ikakhulu isayidi leHingwe khona ngale kule bridge eliyingozi kakhulu ezimoteni. bese ngikhuluma ngomgwaqo Plumtree Fire Machinge ufile akuhambeki ngikhulume njalo la ngomgwaqo Plumtree Mathangani ngomgwaqo ofileyo akuhambeki Madlambuzi Road ufile akuhambeki usiyafika eBambathi yonke imgwaqo engiyibalileyo imoto ingaphuma kuphela ihambe iyabuya ingena egarajini ngokunjalo ke silomlando ukuthi silungisele abantu bebulilima umgwaqo ngoba kabala ndlela zokuhamba kulamabhasi ayihamba khona ngale imigwaqo yonke naleyo engiyibalileyo abanikazi bamabhasi bagcina bekhipha ngenxa yokufa komgwaqo bese ngikhuluma futhi ngezikolo indaba yezikolo ibuhlungu kakhulu ngoba abantwana bafunda kachana izikolo zindlutshwana esigabeni sakithi sebulilima abantwana basuka ekuseni ngo-4 baze baphenduke ntambama ngo-7 umango uhanjwa ngabantwana mkhulu kakhulu engingafanisa lokuthi umntwana uhamba 10 kilometers ukuya esikolo 10 kilometers ukuphenduka ngeviki umntwana uhamba 100 kilometers
Yebo uthi zonke lezi zinto izanu yehlulekile ukuzenza kodwa yona ithi isilethele uzulu intuthuko ithi umnotho usuzinzile kanti lemgwaqo okhuluma ngayo izanu ithi hayi imigwaqo isilungisile njalo iyalungiswa
hayi ayisikho ngoba kunje ngikhuluma abadala bavele bahamba nzima imango yonke naleyo engiyikhulumileyo abadala izibhedlela ziyabashotela kakulamanzi konke khona lokho engikubalileyo izinto ezamazama azizange ziathendwe akulamuntu akuwanaka ukuthi azilungisele abantu bebulilima ngokunjalo ke ibandla engililandelayo ibandla engilimeleyo Electric lithembisa ukuthi lona liyivandla elimelele uzulu wonke weZimbabwe njalo nxa liwina liwinela umuntu wonke linqobela umuntu wonke oseZimbabwe linqobela isizalwana sonke seZimbabwe konke okuhluphayo ukukhangelane lemsebenzi ukukhangelane lobunzima bamanzi ukukhangelane lezibhedlela zona lezi senkinga kukhuluma ngazo ibandla leTCCC lizabona ukuthi abantu baphila kahle zonke izinto zona lezo ziyalungiswa
Unkosikazi bekezela amaplanka ngowe-CCC oncintisa edinga ukuba ngumeli webulilima ephalamende. Sixoxe njalo loncintisa kukhetho lunye emele izaphu umnumzana Athwel Ndlovu.
Thina njengozaphu into esithembisa abantu yikuthi amandla ezabelweni. Ngolimi lasemzini abathi devolution of power nokuthi u-corruption ubusela. Ibuqede ngazo zonke indlela njengoba lamanga lawa akhulunywa iqembu lezanu eliyibe elibusayo sifisa o sifuna njengoba ukuthi abantu bezizwe bekhululekile ngoba yinto eyalwelwa ngabantu bengaphansi kwezaphu futhi balwela ilungelo lokuthi bevote ivote labo lihlonitshwe
Inkohlakalo okhuluma ngayo lizayilwisa njani lizayiqeda njani ngoba umgabe wayichi khona lokhi khona la namhlanje umnankagwa uthi ulwisana layo kodwa lokhe igcilile
njengoba sibeka nje ukuthi sikhuluma nge-evolution of power amandla ezabelweni hayi okukhona kathethi abakwenza sengani i-evolution of power sikhuluma ngamandla ezabelweni njengabantu abemathebeleleni south sifisa ukuthi uma singanqoba kulolu khetho abantu bemathebeleleni south sikwazi ukuzikhangelela umnotho wethu sikwazi ukuzikhangelela abantu bangakithi sikwazi ukuthi wonke umuntu uyathola ezimpila kahle uya esikolweni uya zonke izidingo zoluntu sihlangabezane lazo kuthi ama-ofisini kahulumende senze ngesiqiniseko sokuthi ngobugebengu bona lobo bathiwa umgaba obuloko buqhuthwa nginangakwa
Umnumzana Athwel Ndlovu uncintisa kukhetho lokudinga umeli webulilima edalela ephalamende emele ibandla lezaphu. Uncintisa esigabeni esifanayo emele ibandla lezanu PF umnumzana Dingumuzi Phuthi kaphendulanga imibuzo esimthumele yona lanxa ebethembisile. Kwanele mthwakazi omuhle likhumbule luyalandela uhlelo lwe Live Talk. Olivaleliswayo nguNtungameli Nkomo. Lilale.